Bonani kuhamba kuhle ezindaweni zonke lapho kube lembambe kulapha kobulawayo kulamadisitsa angakapheli kodwa kwezinye indawo ayikuhambe kuhle ngibona ngani omgqibelo ozayo wonke ama province abesele lokhu
kuyini okuhluphayo kobulawayo
kulamadisitsa amalutshwane angaqedwanga awawumele enziwe so kube lelokhu yenini lokuphuza kwaselakalimen power
siyabona ukubana ama province wonke asekhethile akhanya afuna ukuthi umongameli kube ngumnumzana Nelson Chamisa ubona ngani ikhona yini eyodwa ezakhetha ongayise Chamisa
akusoke kwenzakale khonoko ngoba ungakhangela iCongress ka 2014 umnumzana uChamisa wathola ama nomination kuma province wonke kwasala iManyikaland uthe sokufika inomination eManyikaland bamqambela amanga umfoka Chamisa bathi yena ukhombe umnumzana uTsangirai ngomuno kwaba yinto eyayenza ukuthi ibizo lakhe libe libizo elingahlambulukanga leso sikhathi so ngakhangela nawo iCongress ka 2019 bona labana ababekhamba amanga ngabakho sebehlulekile in fact abantu sebekwazi ukuthi no kulabakhona abaqamba amanga so ngikhuluma namhlanje uzabona ukuthi iManyikaland izakhetha umnumzana uChamisa singayema emasingo amadistrict wonke vele asevotile okwakathesi amadistrict vele alungisele ukuthi asekele uChamisa so nxa ngimbona vele akula province ezayekela ukuvotela umnumzana uChamisa
kubasekeli lapha siyabona ukubana amanye amaprovince akhethe umnumzana Welshman Ncube kodwa amanengi kawamkhethanga asekhethile manje pho nxa inkokheli sikhethiwe akusoze kube lohlupho na lokubana abantu abavela esigabeni semandebeleni abakho kunkokheli emqoka
ye mbona ngani kungaba lodubo kodwa ke into enginanzeleleyo ukuthi umnumzana Welshman Ncube kazanga khankase kakhulu ezindaweni lezi lapha aswele inhlanhla khona ngoba njengamalunga evas besilama chapters ethu agcwele yonke indawo abantu ade becela ama nomination kithi siyabazi azange sithole ilokhu zenini ngathi i request ebantu indaba abasekela u professor Welshman Ncube